siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 ngomfumfu 2013 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo I website yethu www.voaindebele.com Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasikhathaza kuyasihlukuluza kodwa njengoba ukwazi phela kwezinye izikhathi kulokwesaba senzameni sazama ukuthi ngikhulume lo mchechetere labanye bakhe ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenzakalayo. Manje abanye bethu bayesaba ukuthi basitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngale.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba yeZimbabwe Union of Journalists ithi ikhathazekile ngokwenzakala kumkampani yemsakazo eZBC ehluleka ukubhadala izisebenzi iholo.
So isikhala ngesikhala zezinye sifuna ukuhulumende omusha ukuthi bathi bekampena, bathi njengohulumende omusha bazayenza lokhu nalokho okwalisela ukuthi iholo labantu elihle, amanzi, intuthuko kuzigaba zonke.
Amalunga enhlanganiso yeWomen of Zimbabwe Rise lamhla afole elubhekise edalela eParliamente siyakusa incwadi yezikhalazo ezikhuthaza uhulumende omutsha weZANU-PF ukuthi asebenzele uZulu lokulondoloza ukuthula. Umlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mutenda wazisa ukuthi isigaba seBikita West asisela meli kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Munyaradzi Kereke kubandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso emela amalungelo entatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists ithi ikhathazekile ngokwenzakala kumkampani yemisakazo eZBC ehluleka ukubhadala izisebenzi iholo ngesikhathi esifaneleyo. Intatheli zindaba ithi Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phendula umbuzo kulolu daba emhlanganweni lentathali zindaba lamhlanje unobhala jikelele wezutshu umnumzana Foster Dongozi wazise ukuba udaba lwezisebenzi zeZBC luyabakhathaza ukululungisisa ngoba kukhanya lezisebenzi zisesaba ukuphuma egcekeni ngokwenzakalayo.
Kuyasikhathaza kuyasihlukuluza kodwa njengoba ukwazi phela kwezinye izikhathi kulokwesaba senzameni sazama ukuthi ngikhulume lo mchechetere labanye bakhe ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenzakalayo. Zakalayo manje abanye bethu bayesaba ukuthi basitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngale labo bangani bathikazi ukuthi bakhulume lathi kodwa njoba sokulo minister omutsha silamalungiselelo ukuthi siyembona la simvakatshele simazise ukuthi isikhalazo sethu yiziphi ke sathumela amazwi kuyo ukuthi hatshi indaba zeholo ezBC ziyasihlukuluza kakhulu.
Uthi imizamo yabo ibafikisele lasemahofisini eziphathamandla ezifanalo nobhala kugatsha lwezembiko lomphathi ntambo wakhona. Bebatshela ukuba linhlanganiswa isiyo yodwa ebhekana lobunzima kwezezindaba okwamanje. Wathi le nhlanganiso ezimela izisebenzi zama-workers committee nazo zikhanyazi sesaba ngoba zixotshwa emisebenzini okungazwisisekiyo. Kunjalo nje izuji yazise ngamabizo entertainer ezizangena kumncintiswano weNational Journalistic and Media Awards injama oza kwenziwa zimhla ka 11 kuyona le inyanga eHarare. Udongozi uthi lumncintiswano ukhanya usiya ukhula.
Iyathuthuka kakhulu ngoba elizweni lapha umkhono wethu awumanga kuhle. Zinlutshwane inhlanganiso ezingathola amankampani mbe inhlanganiso awasekela ngemali njengokwenza kale kunjama yalonyaka. Ngakho ke sithi iyathuthuka njalo ngokunanzelela kwethu sibona baningi abangena kumncintiswano lo. Nyakenye sibone abantu abaningi okungaze kwenzakale lonyaka inani langkhona lengeziwe njalo.
Umnumzana Nigel Nyamtamba obona ngokuchutshwa kwemisebenzi kuzotshi othi umncintiswano wenjama uyaphathisa kakhulu ukuthuthukiswa kwemisebenzi yabezindaba kunye lempilo yentatheli zindaba kuleli.
We've had very, you know, quite interesting stories of how it has helped journalists and so far is assisting in their welfare and livelihood. One example being them being able to acquire residential stands, them being able to acquire motor vehicles, and even some tools that have assisted them in their trade.
Umncintiswano walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi ubuntu unu esikhuthaza ukulandelwa kobuntu kundlela intatheli ezisebenza ngayo kungela zenzo ezisolekayo njalo ukhuthaza ukuba abantu begqokele izambatho zesintu ngalolo suku. Udongozi uthi bakhethe ukunxusa umongameli wenhlanganiso yentatheli zamazwe ke azozikwazile Afrika wonke ukuzongena kulo mhlangano ethi benelise ukuthola abangabaphathisa ngemali yokuqhuba lomkhosi ukuthi uchutsheka kuhle abatsha bengezelela njalo lezigaba ezehlukileyo okumele zincintiswe ezigoqela lo mvuzo ozathathwa ke intatheli eloba ngokuphathelane lelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakpeter Ntambe.